bebethe kwaqa Hillbrow Johannesburg omama beZimbabwe benanza ilanga labomama elinanzwa minyaka yonke mhla ka-9 Ncwabakazi kwele South Africa. Omama bebekhuluma embuthanweni lo oqoqwe inhlanganiso yezim imbokodo bathi ukusilela kwemisebenzi yiluhlupho olukhulu ababhekane lalo. Abanye bathi lasempilweni yansuku zonke banenhlupho ezijeneyo njengoba bona bengatholi usizo uhulumende okulusizo oluphiwe omama bakwele South Africa. Umgcinisihlalo wezemimbokodo unkosazana Victor Mathutu utshela umama bebekulumhlangano ukuthi bangachitha isikhathi esiningi bedinga imisebenzi kodwa baqale imisebenzi yezandla amabhizinisi amancane.
Injongo esifuna ukuyitshela omama ukuthi bazifundise ukuthi babe lamabhizinisi bazithuthukise bona ngokwabo loba bengafundanga benjalo. Iphupho lakho olalo lingafezeka loba kanjani, loba yini ungayenza ofisa ukuyenza. So long nje uzaba ngumama uzethembe usebenzisane nabanye omama udinga usizo lapho ludinga khona ukuze uphuphezekise amaphupho akho.
Abanye omama bebekhala ngokuswela amaphepha asemthethweni okuhlala elizweni kanye lohlupho nxa befuna ukudingela abantu ababo amaphepha okufunda kwele South Africa okwenza bagcine sebefunda ezikolo ezilohlonzi lwemfundo ephansi. Abanye ngabathi bayahlukunyezwa ezindlini kanti abanye bakhala ngobuyanga njengoba bengayitholi imali yosizo kuhulumende wakwele South Africa. Kodwa ngakomunye wabomama beZimbabwe unkosikazi Nomazwe Dube uthi impilo yemazweni idinga ukuthi omama bahlakaniphe.
Sikhuthazana ngokwenza imisebenzi yezandla, ngokuphakamisana ngokuloba, inkonzo, ingwalo, ukuthi sikwazi nathi ukuziphathisa emsebenzini yezandla nje singomama ngoba awukwazi nje ukuhlalela izandla mawungumama.
Umculo weZimbabwe ezokholo odumileyo otholakele Ndlovu odume ngelithi Sisitho laye ngomunye obekulo umkhosi. Yena uthi okuzasiza omama kuphela emazweni yokuhlangana ndawonye njengalokhu okwenziwe inhlanganiso yembokodo ukuze bahlanganise amakhanda bekhande amacebo empilo.
Njengoba sihlangene nje thina siyeza kubona ukuthi singomama singabopha ulutho luphumelele ubonisane labanye omama. Ungakhala kuphela usendlini ayikho into yakho engaphumelela. So uma sibaningi sabe sibonisana omunye etibamba lapha omunye etibamba lapha, asifundeni ukuthi sibambe indima lesi ndawonye singomama ukwenza ukuthi sibe lesisasa elihle sibancedise phela umketho emakhaya obaba.
Unkosazana Mathutu uthi inhlanganiso yezim imbokodo iphakathi kokukhulumisana namankampani angafundisa omama laba imisebenzi yezandla lalawo angenelisa ukuqatha omama abalamakhono athize. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingubhenti Jensapho.